sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithande ukuthatha leli thuba lokuthi ngibonge uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngolesihlanu mhla 19 Nkwenkwezi 2023 ngu-Praxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
okuningi okumaphathelene nesekelo sombuso lesi kuqhubekele phambili ku-implementwa, ikakhulu indaba esingekho ujabula ngayo kakhulu yindaba le eye-devolution. I-devolution isalele emuva, sifisa ukuthini abantu bazivuse ngezigaba ngezigaba.
Ele Zimbabwe linanza iminyaka elishumi yokulotshwa kutsha kwesisekelo sombuso. Abasilobayo besithi uZulu kumele asisebenzise ngokugcweleyo ukuze amalungelo oluntu alondolozwe.
Kuningi okumele sikwenze ukuthi intathele izindaba zethu zibe nezivikelekileyo kulolu hlalo. Okwakhathesi sesikhulumisana lamabandla ezombangazo ukuthi labo bazinikele ukuthi hayi, intathele izindaba aziyi kuhlukunyezwa.
Intathele izindaba zigala ngokuhlutshwa lokuhlukunyezwa ngezikhathi zokhetho. Uhulumende weZimbabwe yena esithi umatatasa ukulungisisa inhlupho ezibhekane lentathele izindaba ukuze zisebenze zikhululekile. Abenhlanganiso eyeNew Apostolic Church Relief Organization basungule uhlelo lokuholisa izakhamizi zewandle ukudla okwakha umzimba. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo msakazo. Ele Zimbabwe linanza iminyaka elishumi yokulotshwa kutsha kwesekelo sombuso welizwe. Abasilobayo besithi uZulu kumele asisebenzise ngokugcweleyo ukuze amalungelo oluntu alondolozwe. Abanye njalo ngabakhuthaza ukuthi kumele isekelo sombuso sifundiswe ezikolo ukuze abantwana basijwayele besesebancane. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition owenzelwe eHarare, lapho okukhulume khona omnumzana Douglas Monzora loPo Mangwana. Bona ababe ngabagcini sihlalo bekomiti yepharlamende eyalawula ukulotshwa kwesisekelo sombuso lesi ngomnyaka ka-2013 e-Constitutional Parliamentary Committee, COPAC. UMonzora loMangwana bathi isisekelo lesi sinikeza uZulu amandla phansi wesigaba samalungelo oluntu loba i-Bill of Rights, njalo nxa uqathaniswa namanye amazwe isisekelo sombuso weZimbabwe singcono kakhulu, kodwa okufunakala ukuba sifundise uZulu wonke okugoqela lezikolo. Ummeli wemazwe North edayile ePhalamende umnumzana Fortune Chasi ngobunye wabakhuthaza ukufundiswa kwesisekelo sombuso ezikolo.
Bona kuqakathekile kakhulu ukuthi indaba ye-constitution ne-constitutionalism ukuthi siqalise ukufundisa abantwana besabancane ecreche ive la ku-grade 1. Abantwana babekwazi ukuthi i-constitution itshoni, amalungelo abo ami kanjani.
Ummeli weWange Central umnumzana Daniel Molokele uthi kuyajabulisa ukuba ilizwe lilesisekelo sombuso esenziwa nguZulu weZimbabwe sithi kumele isisekelo lesi silandelwe.
Okuningi okumaphathelene nesisekelo sombuso lesi kuqhubekele phambili ku-implementwa, ikakhulu indaba esingekho ujabula ngayo kakhulu yindaba le eye-devolution. I-devolution isalele emuva, sifisa ukuthini abantu bazivuse ngezigaba ngezigaba.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Witness Dube owebandla le-MTCT, yena othi kumele uhulumende aqale ukulandela isisekelo lanxa eminye imithetho ingakalolongwa ukuba ihambelane laso.
Khonoko ikakhulu kuyatshengisa ukuthi hatshi asikafiki ama-local authorities lokhe ephiwa amandla nguminista ukuthi akwanise ukusebenza, okuyinto i-constitution engakuvumiyo.
Obemele uhulumende kulumbuthano uNkosikazi Mtando Hlabangana Uthe ukulumende uzimisele ukulandela isisekelo esithi uphakathi komsebenzi wokuba imithetho yonke ihambelane nesisekelo sombuso.
The Ministry of Justice, who is the coordinator of the alignment process.
Phakathi komsebenzi wokwenza ukuba imithetho ihambelane lesisekelo sombuso, loba nje ugatsha lwethu luyilo olwenza lokhu. Ingatsha zaleyo mithetho yizo eziqala uhlelo lolu.
Isisekelo sombuso saqala ukusebenza ngonkwenkwezi ngomnyaka ka-2013, kodwa okumangalisa abaningi kuba sesegugulwe kabili sinikezwa umongameli amandla okukhetha umahluli omkhulu womthethondaba waphezulu labalandeli bakhe. Kulokuthi lokhu kwenziwe lidayi lephalamende, abanye bathi loba nje ilizwe lesisekelo esisha, okuqakathekileyo ukuba uhulumende usebenzisa njani hatshi ukuba sile mithetho emitsha loba hatshi. Kule mithetho efika amakhulu 300 okumele ilolongwe ukuze ihambelane lalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Ngimele isithu 7 News Harare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende weZimbabwe uthi uMatasatasa ukulungisisa inhlupho yezibhekane lentatheli izindaba ukuze zisebenze zikhululekile. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu lokudinga inkokheli yelizwe ethi amakansela, amalunga edale lephalamende kanye lomongameli oluqhutshwa lonyaka. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uKhayini Varadza emhlanganweni obuqoqwe ngabemisa Zimbabwe wokubonisana ngamalungiselelo entatheli izindaba emsebenzini wazo ngesikhathi sokhetho olukhulu lwalonyaka. UParadza uxwayise intatheli izindaba ukuba zisebenze zilandela umthetho njalo zingaze zaya lapho ezinganxuswanga khona.
Musazifostera kwenda kwamsingatiwe.
Lingayi lapho elinganxuswanga khona.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba eyeZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane uveze ukukhathazeka ngamazwi kaParadza okuthi intatheli izindaba kumele ziye emkhosini lapho eziyabe zinxuswe khona kuphela.
Phela thina sinxuswa isekelo sombuso, yiso esisinxusayo njengentatheli. Ngoba phela khumbula ukuthi siyililihlo, siyindlebe njalo yomphakathi. Ngakho ke konke lokho kwenzakalayo kufanele ukuthi sazise umphakathi. Kodwa siyazi thina ukuthi nxa sikhuluma nalokho esingathi thina ngesingisi private function, siyakwazi ukuthi kume njani. Kodwa amalunga wonke asemahofisini esingathi thina ngamahofisi omphakathi, public, kufanele ukuthi sazi phela ukuthi kwenzakalani. Ngoba kaninginingi basebenzisa imali zomphakathi ukuthi bayenze lezi nhlelo.
Esekhuluma ngamalungiselelo okhetho olukhulu lwalonyaka lokuvikeleka kwazo, uHlongwane uthi usasekhona umsebenzi kulolo hlangothi.
Kuningi okumele sikwenze ukuthi intatheli izindaba zethu zibe ngezivikelekileyo kulolo hlanga. Okwakhathesi sesikhulumisana lamabandla ezombangazwe ukuthi labo bazinikele ukuthi hayi intatheli izindaba aziyi kuhlukunyezwa.
Enye intatheli izindaba ebikulo mhlangano uLeopold Munende uchasisa ngenkinga eziningi ezibhekane lentatheli izindaba.
Ukufuze kube lethwa yi-National Employment Council ehle ikhulume ikwenze kube segcekeni ukuthi intatheli izindaba zihola imali engakanani, azivunyelwa ukuhola imali ephansi kwengakanani.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ulandisa ngamalungiselelo asebewenzile.
Ngiyathanda ukutshela uZulu ukuthi lesi komiti ejikelelwa amapholisa, Commissioner General Matanga, usefake ikomiti esithina Zimbabwe Republic Police 2023 Harmonized Relations Committee. Ikomiti leyo bazabhoda elizweni lonke bekhuluma lama-police commanders ukuthi basebenze kuhle lesithetheli izindaba. Kungaba le problem sonke sihlale phansi sikhulume. So cela kakhulu isithetheli izindaba lama-political parties ukuthi bahlangane bakhulume le komiti leyo.
Esinye isiphathamandla seZimbabwe Media Commission uMnumzana Academy Chinamora uthi lanxa kulenkinga eziningi ezifana lokuswelakala kwempahla yokusebenzisa, babona sengathi intatheli izindaba zilungiselele kuhle ukuloba ngokhetho lwalonyaka. UMnumzana Chinamora uphinde wathi kusukela kukhetho luka-2013 kuze kube khathesi sekulamaphephandaba, imisakazo, omabonakude kanye lamaphephandaba ebulenjini be-intanethi. Wonke amabandla azaphatheka kukhetho azothola ithuba lokuzikhankasela kumbe ukuxoxa indaba zawo. Kodwa abanye abalwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo bathi imithetho efana le-Data Protection Act kanye le-Freedom of Information Act ingumgoqo emsebenzini wentathelizindaba. Umhlangano walamhla owenzelwe ewetheleni yemuno Mutapa eHarare ungenwe ngabameli bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF, Citizens Coalition for Change labe-MDCT. Abaphephetha izindaba labo bebekhona emhlanganweni lo kanye labasesipoliseni lababona ngokubhaliswa wazo intathelizindaba abeZimbabwe Media Commission. Ngakolunye udaba olufanayo, lamhla kobulawayo inhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum ibambisane leVoluntary Media Council of Zimbabwe bebexoxa ngokhetho oluzayo luka-2023 kanye labahleli mayelana lokuziphatha kwentathelizindaba kanye lokhetho lemithetho yentathelizindaba njengoba intathelizindaba zidlala indima eqakathekileyo ezinhlelweni zokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abasakhulayo abesifazane baseZimbabwe bebethe gwaqa emhlanganeni wayizolo kukhulumisana kabanzi la ngokucebisana ngokuphatheka kwabo kwezombusazwe. Abasakhulayo labakhubazekileyo kulungiselelwa ukhetho olukhulu ngalo nyaka. UAnastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Umhlangano owenzelwe eBulawayo Club uqoqwe ngabenhlanganiso ePlan International imanyene leWomen Institute of Leadership Development leBulawayo Vendors and Traders Association. Kuvele ukuba iningi labesifazana bakhala ngokuthi sebenanzelele ukuthi ukhetho lwalonyaka soluhle lwabavalela phandle ngemigoqo esivele yabakhona efana lokuthi imali ezifunakalayo ukubhalisa ukuncintisa lezokukhankasa kusobala kibo ukuthi abasoze bazenelise. Omunye osakhula wabesifazana ophatheka kwezombusazwe unkosazana Jacqueline Ndlovu uthi okwamanje ezweni akukavundi ukuba omama bangene kwezombusazwe kodwa abaqinise bengayekeli.
Njengomama osamutsha ngilezikhangelelo ezithile ukuthi lami ngikwanise ukuphatheka kulolu khetho olokuqala kwakhona ngikhangelele yona udaba lwama-nomination fees. Udaba lwama-nomination fees lusungulwa nokuhlabayo kumbe singakuthi ngameva ekuphathekeni kwabomama kwezombusazwe.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga okhubazekileyo uthi ulwazi mayelana lokhetho aluhambisani lesimo sabakhubazekileyo.
Inhlupho esihlangana lazo njengabantu abakhubazekile xa kusiya endaweni zokuvota lezi ukuthi i-information ephiwayo
Unkosikazi Nokuthula Dube osuka ePlumhle uthi bakhangelelwa phansi kwezombusazwe eZimbabwe.
Omama bakhangelelwa phansi, abanye bahlukunyezwa entweni abazifuna ukuthi bazenze abangobaba. Njengathathe suku nje kumele kube nezimali eziphuma ukuthi bomkhethi nomama kasilazo kodwa ubaba bakwazi ukuziphola.
Umnumzana Witness Dube webandla le-MDC uthi ilizwe alikalungeli ukuba lokhetho olukhululekileyo.
Yikho sibona nje sihambise udaba lwe-delimitation e-constitutional court. I-constitutional court yafika yangalubambi.
Osakhula webandla leZANU-PF obona ngezokukhutshwa kwemibiko umnumzana Addington Mpofu uthi ibandla lakhe selilungele ukungena kukhetho.
And also in terms of favoring of the ruling party, I don't see where we are favored.
Kukhetho lomnyaka ka-2018 abe-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bethula umbiko othi abesifazana abangaba yisilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 15% yibo abenelisa ukuncintisa kukhetho. Inkuthazo yamazwe omhlaba e-United Nations kanye leyomanyano wamazwe abensundu e-African Union aphuma lezibopho zokuthi amazwe wonke kumele akhuthalele ukuthi abesifazana babe yingxenye yekhulu eze 50-50 sokusele inyanga ezimbili ezizayo ukuthi kuqhutshwe ukhetho lwalonyaka. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe lamalungelo abesifazana zithi sokusobala ukuthi ukhetho lwalonyaka leli nani lizakwehla okwamagama ngoba abasakhulayo abesifazana nabantu abakhubazekileyo bakhala ngemigoqo evele isibavimbela phandle lanxa belesifiso sokungena kwezombusazwe. Limigoqo igoqela ukuswelakala kwemali edingekayo ukuba umuntu abhalise ukuncintisa kanye lokukhankasa udlakela oluqondiswe kwabesifazana, ukuhlukuluzwa ngokuhlambazwa lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso eNew Apostolic Church Relief Organization basungule uhlelo lokuhwebela izakhamizi zeWangi ukudla okwakha umzimba ngemva kokunanzelela ukuba iningi labantu emangweni lo libhekane lendlala enkulu ebangelwa ikwehla kwesivuno eminyakeni edluleyo. Lesi simo sendlala sibikwa zidalwa yikungasani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi kanye lodubo lokudlelwa izilimo zinyamazana zendle osokuvamile ezabeleni eziningi zelizwe. Unokuthi abadlamini usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Esethula lolu hlelo ebandleni lokholo eleNew Apostolic Church lamuhla, umnumzana Frederick Mafira uveze ukuba usizo lokudla kwelambazi leli luzakwabelwa abantu abangabazinkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye ngenyanga eVictoria Falls laseziqintini eziseduzane laleli dolobho ezemaphandleni. Uqhubeke echasisa ukuthi kuyini sibisibili okwabafuqayo ukuba basungule lolu hlelo ngemva kokuhlangana lomama owayesithi abantu bakhe badla ilatsha nxa beza kuya esikolo lakho mhlazana likhona.
Asesithi umntwana uyahamba esikolo kwesi sikhathi bengadli isithwala santambama singasala yiso asithwalayo ehambela sesikolo, kodwa nxa singasalanga uhambe esikolo engathwalanga lutho ebesesiyacela ukudla kwabanye abantwana besikolo bemncedise. Sasesibona ukuthi kufanele ukuthi siyisize ngeporridge leyi. Sasesibabiza saba lomhlangano, sasesithi abafundise umsebenzi wawo ngokuthi bekhangela abantu abaswelayo ema-church abo, abantu abagogekileyo, abakhulileyo, abantu abangezwa kuhle emzimbeni, yibo abantu esibafunayo ukuthi sibancedise phakathi kohlelo lolo.
Umfundisi Moses Chiphatsa owebandla le-Apostolic Faith Mission emangweni weLupinyo ngomunye obeze ukuzoholela ibandla lakhe.
Uhlupho olukhona ikakhulu ngolwendlala, ngoba indawo yethu ngendaba ye-climate change abantu abavuni okude kungabaphilisa, njalo bengaze befuna okuncane bangathola khona lokho okuncane okuyabe kukhona. Kule problem yezinyamazana ziyabuya zidla amabele abantu bethole izinto ezilutshwane.
Unkosikazi Margaret Ngunda osebenzela kuleso sabelo phansi kohlangothi lwe-social welfare uthi uhlupho oluvame kakhulu ngolokusweleka kwempuphu kulabo abampofu, abagulayo labakhubazekileyo.
Into kakhulu abaziswelayo uyathola ukuthi uyabe ngela mpuphu, omunye umntwana uyabe njani eswele ukudla even esiye esikolo.
Uhulumende weMelika ngaphansi kwenhlelo ze-USAID kuphenyo abalwenzayo olweZimbabwe Food Security Desk Research Matabele North Province babika ukuba iningi kalitholi ukudla okwakha umzimba okufana lendumba, amaqanda kanye lenyama. Lokhu kwagcizelelwa njalo ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment abathola impumela ethi sabelo lesinjalo silensane eziningi ezingakhuli kuhle kungenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba okungahambelani lokukhangelelwe luhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba olubonwa ngezempilakahle olwe-World Health Organization. Ingqobe yachiyelwa uhulumende ukuba akhangele leso sabelo ngalabo kunye nabomama abazithweleyo ukuze kwenqatshelwe udubo lokubeletha insana ezingelamzimba owakhekileyo. Abenhlanganiso e-UNICEF babika ukuba eZimbabwe kulabantu abangaba izigidi phose ezithoba minwe mibili 7.7 ababhekane lendlala, njalo udubo lolu lubangelwa yisimo somnotho lesivuno esiphansi esidalwa yikungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthi abadlamini.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. inkokheli yamazwe athuthukileyo omhlaba angamalunga enhlanganiso ye-Group of Seven kumbe G7 egoqela umongameli Joe Biden wele Melika ibithe gwaqa namhlanje emhlanganweni owenzelwe edolobheni eleHiroshima kwele Japan. Lo mhlangano wamalanga amathathu ujonge ukuhlaziya ukusabalala emazweni wonke womhlaba okwenziwa ngele China kanye lokulwisana okukhona phakathi kwele Russia lelwe Ukraine. Izigaba ezingumakhelwana zakhonapha kwele Melika ezithi iNew York leNew Jersey zibikwa seziqinisa umkhankaso wazo ukuncintisa ukuthi zithule lazo ithuba lokuqhuba i-final yomdlalo omkhulu wenguqu wamazwe womhlaba i-World Cup final eyomnyaka oka-2026. Izakhamizi zeJangwa eLenyabane kuWard 1 eBulilima East zithi ziphakathi kokuqhuba inhlelo zentuthuko eziningi njalo ezinkulu ngenhloso yokuthi lindawo ibe yiyo ehamba phambili kwezentuthuko emangweni wePlumtree. UThuso Khumalo ukhuluma lezakhamizi zakule indawo ezinye zazo esezisebenza kule South Africa.
Emnyakeni embalwa izakhamizi lezi ziqale ngokwakha iklinika yazo eNyabane. Qede lapho zisungule uhlelo lokwakha idamu lenono. Leli damu selaphela kanti seligcwele phamu amanzi asesetshenziswa izakhamizi lesifuyo. Isakamusa kulumango umnumzana Gretman Khwebo ohlala kusikhathini uthi njengezakhamizi baziqhenya kakhulu ngoba intuthuko yabo le isibaphe umfutho wokwakha amanye amadamu imigwaqo amabholoho lesikolo.
Sikhangela ukuthi maybe within next 2 years or 3 years or kusiya ku-4 years somewhere there. Lezi zinto eziqakatheke kakhulu amadamu, amaklinika, ama-bridges bese sikuqedile. Kanti akusikho kodwa silama-developments ezikolweni futhi. Silenhlangano ezifana nje zokusponsor abantwana besikolo laphana. Ngamabhuku kukhanya ukuncedisa i-SDC ngezimalinyana ukuthi kuyakho ama-block landana. Vele njengakutshe ukuthi especially kithi ngapha under Ward 1 esikhathini. Hayi abantu impela bayazenzela.
Umnumzana Mgwebu uthi izakhamizi yizo ezikhipha imali yentuthuko le. Kanye lezinto zokusebenzisa kanti njalo yizo eziza zizokwenza imisebenzi mathupha. Esinye sakhamuzi sale indawo umnumzana Enoch Ncube uthi sebesungule uhlelo lokuxenda umgwaqo ovelela koshila udabula ebhukwini likamahlambana uze uyechaphela eNyabane.
Siyacenta ngoba amakhona semabi izihlahla sezisemgwaqweni uyaqaba ukutshaya inkomo loba umuntu loba imoto azitshayane. So ngabo lwesine sihlangana ngabo 8 ekuseni siyachayisa ngabo 10-11. Ngolwesibili ngabo 8 ekuseni sihlangana edamu likaTerekita siyasusa izihlahla khapha siyacenta. Siyacenta ukuthi kuvuleke kungabi lezihlahla ngoba idamu lelana lingasidabukela.
Unkosazana Rejoice Moyo ohlala eChangwa phansi kwaSobhuku uMahlambana uthi labo njengabafundi abafunde kulezo ndawo baphakathi kokuthuthukisa isikolo.
Sibe lama donations athuthukisa isikolo saphumelelisa. Kulama donations eThosa community siye sayakha iblock yeclass eclassroom yabantwana sizakhela thina sizakhamuzi. And then sabuya sayakha idemu likanunu siyiproject njalo sibambisene nabazali labo bonke abaphumelelisayo. Manje sifuna ukuyakha amabridge from Koshila ukhuphuka usenyabani.
Izakhamizi lezi zinxusa bonke abafisa ukuphathisa kule ntuthuko ngemali, amathalakitha, imitshina yokugebha, izamende, insimbi zokuqinisa amabholoho, laloba yini engenza inhlolo zabo zentuthuko lezi ziphumelele zonke. Melestro 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
What a Friday, 7 to 14. What a Friday, my
dear. Uhlelo was a Friday lamhlanje silomculi womdumo kaMasikandi uForward Ncube yena owaziwa njalo ngegama lokuthi Mlindeni Happy Boy. Mlindeni udabuka eKezi kodwa okwamanje ucula esebenzela ewele South Africa. Lapha ke ukuxoxa lo Ntongamile Nkomo wo Studio 7 ngedlalade lakhe elisha elilesihloko esithi ilifa lezinja.
Angibonge msakazi wami, angiqale ngokubingelela wena ekhaya kusekhezi endaweni yaseLusi, induna engiphethe laphana uMalaba. Kushuthi la emculweni msakazi wami ngifike 2018 la ebengihamba khona namaqembu amabili, iqembu lezingqabutho neqembu lamashama. Kwathi 2022 ngoDisemba ngavula elami iqembu engizibiza khona ngomlindeni Happy Boy Line, ngenze khona iEP lengoma ezingu-4 ngaphakathi eyiyo esasekhona namanje engisayiphusha.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngabala nje kuzo zonke indawo edayisa umculo la online, ziyatholakala iy'ngoma zami. Kubese ukuthi abafuna ama-CD bengaxhumana nami, ngiyatholakala kuFacebook Lindeni Happy Boy Music, ipage lami lelo. Bese ngithi inamba yami engitholakala kuyo eka WhatsApp noma ungifonela, ithi 0622600609. Ngise South Africa, ikhona la engibambabamba khona nami.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Bani bakithi, siyayidinga kakhulu i-support yenu, ibaluleke kakhulu kithi. Siyacela impela nisibonise uthando lwenu, nisisapote. Sicela iy'ngoma zethu nizidlale laphana ku-YouTube, nisubscribe ukuze sikhule siye phambili. Ngicele futhi nabahleli bemcimbi noma ngithi kuyo wonke umuntu nje mhlawumbe oye enza imicimbi ukubana bengasikhohlwa. Mbe ngicele nabasakazi lapha kuma-radio station ukubana bengasikhohlwa futhi iy'ngoma zethu bezidlale lapha emsakazweni. Ngiyabonga msakazi wami.
Thembali ukhosile umculo kaMlindeni Happy Boy, lapha ke ucula umculo kaMasikandi. Ngingakhohlwa ke ukubana ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lethu sikhangela amalungiselelo okhetho lwalonyaka, sigxile ekuhlaziyeni ukuthi inhlangothi zempilo ezijiyeneyo sezilungele na ukuqhutshwa kwalolu khetho okugoqela lentatheli zindaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.